Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso lomunye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours ini waze wathola uncedo wayancedisa.
Uhulumende lokhu edinga abantu ababikwa bagalula ngesikepe emfuleni uZambezi eBinga. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuthiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali. Lala kumya kuphilile asilimanga, asizuzanga. Siphelwa izifuyo pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so. Kwathi umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono.
Odokotela bathi ababuyeli emsebenzini lanxa uhulumende esithi benze njalo ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Kulandela ingozi yesikepe esigalule emfuleni uZambezi kunsukwana ezedluleyo, uhulumende uthi ulokhu edingisisa abanye abantu abangatholakali. Abantu abane babikwa betshonile kulingozi. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakeleyo kulolu daba, sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele ePhalamende.
Ukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu uZambezi. Kwasuka kwaba lomoya omkhulu wa affecta amabots. Nxa ngisizwa ukhanya ngani kulama bots amabili awachonayo alokhu engakabonakali. Kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso. Kulabanye abagcina bethole uncedo ukuhlanganisa lomunye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wayancediswa. Amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze ayafika eZambia. Ukhaya ngani kulo kwenzakalayo ukuthi bezama ukuthi bewaphendukise ngapha eZimbabwe.
Ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali.
Kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajiwe ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulomhlaba. But abangu-4 hayi, ukhaya ngani lokho kukonfenyiwe ukuthi abangu-4 ngabasekho. Njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngenza hlangana naba kokheli bayiphaksi lamapholisa labanikazi bamabhoti ukuthi ngifuthi uhamba nje izikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga ngabakhona apha izakhamuzi zalapha ngabantwana balapha. So sikhuluma kanje, sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi yena kwemizi lapha. Yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana lemuli zakhona, then bese sikhala sindawonye.
Kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikepe lezi ngezani?
ingozi ezinje ziyatholakala siyake zenzakale kodwa asongozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoya kuvuka nje sesikhona njengalokho okwenzakala ekhathesi izikephe lezi izikephe ezihamba siyagola ama inhlanzi lezi ezincane ukuthiwa ngamatemba ngama-rigs aso zikephe lezi ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisa nalo moya izikephe ezile power engani iphansi so ke umsebenzi wezikephe zonalezo ingozi ezingalezi asizijwayelanga kakhulu but namhlanje kwenzakele iphoso ukhona
alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hhayi yingozi nje makhaza
bekungela kuyekethisa kwabantu ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathina kwamanzi so ke besebezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani nomoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefa so yikho kwenzakeleyo
izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho ibhinga
ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezinjengabochunga abavela kubolunga kubo siyabhuwa kubonagangala sinampande ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya egogwe ngani yibo abaningi aba-afekthwe kakhulu ngaleyo into eyenzakeleyo
uthe abanye batholile usizo bahlengwa uhulumende ngabe yenze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo
okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba laba abalezikhephe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo yibo abancede kakhulu ngiyakwazi ukuthi amapholisa ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha ebhinga siphakathi sikhona ngale siyancedisa abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi
lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamende. EleZimbabwe limanyana lozulu wonke emhlabeni ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yababalisi bona abathi sebephila nzima bengabayanga njalo befundisa abantwana abangalakudla okweneleyo lempahla zokusebenzisa ngenxa yokoma komnotho welizwe. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi isimo sababalisi elizweni sizwisa usizi. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Obet Masarure uthi abangakuthakazelela njengenhlanganiso yokuzimisela kwababalisi elizweni ukuqhuba umsebenzi wabo wokuthuthukisa ezemfundo lanxa isimo sisibi ikakhulu emaphandleni. Lokho kusekelwe inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta yona ethi ababalisi sebesehluleka ukuphila impilo elesithunzi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Tepson Nganoni Sibanda ulandise kakhulu ngaleso simo esithi inhlanganiso yakhe ikhuthaza uhulumende ukuthi alungise isimo somnotho welizwe kusese-lesikhathi. Usuku lokuqakathekisa imisebenzi yababalisi lunanzwa iminyaka yonke mhlaka 5 kumfumfu. Lwasungulwa luhlangothi olubona ngezokuthuthukiswa kwemfundo lezifundo zesayensi umhlaba wonke i-UNESCO ngomnyaka ka-1994 ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Young Teachers, the Future of the Profession. Lolu daba silwethulelwe ngintatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
O
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi ababuyeli emsebenzini ngomvulo njengalokho okuchiwa nguhulumende nxa engakagcwalisi izifiso zabo. Lokhu kulandela umhlangano abaqhube izolo lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena othi odokotela bangasoze babuyele bengaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi imelele ukuthi uhulumende kanye leHealth Service Board bagcwalise izifiso zabo zokwengezelelwa iholo kanye lokuthola impahla zokusebenzisa. Kusenjalo, ukungabi khona kwabodokotela ezibhedlela sokuphathe kubi izigulane. Omunye esanda ukukhuluma laye ngumnumzana Trimompof, yena othi wabuyiselwa emuva ezama ukuyekwelatshwa.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka 2 kade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangakhiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi, aludindwanga ikhadi lami, ngikhuluma nje kwakathesi. Okwenzakeleyo ukuthi ngirefere kudokta omele onguye omela Ndlinzi uSenior Moyo ubekhona. Usenior Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike, ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike nase siphelile. Engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nje, so akula ngincede endikutholileyo yiko kubhalwe ekhadini kwalokho.
Obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani njalo kuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na?
Ya, iqiniso likhulu ukuthi engihamba kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esusemzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona.
Awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Dei labanye?
Okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali. Khe ngibuzisisa kudingakala imali enjenge-foreign currency, angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency. But ngasese yimali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale, ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation naleyo ngoba ekunye engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngithole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili-operative.
Ngabangabe besebenzise imali yakwamanye amazwe?
Ngokucabangela kwami ngibona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu kwathi simele sizokwenza ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi maye ukuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abayebangikhona sizawubuyela sonke izolo sonke saphenduzwa kanjalo nje. Bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izinga lelilanga but ngabantu embonileyo ukuthi batholele usizo.
Esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani?
After ukukhuluma la kwami lani emavini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ikwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona kuzamele ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyenziwa. Kuqala e-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso likhona akula sibhedlela esizimeleyo, akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo bedlela ezithenjiwe izenezizibhedlela zikahulumende lezibhedlela zekhansili ye-Plumtree amaklinikhi nale engikhuluma ngawo. Umuma okhona wonke umuntu uyaphenduswa njengoba nje ngisitsho ukuthi even njengoba ngikhuluma nje kuthi ngisamanensi asehayala lokudinda ibhuku ngalesi kukhanya ngani wonke umuntu sesukumile ezibhedlela ukuthi kasakwanisi ukusebenza and into yangikhona iyayisegcekeni lami ngiyibona sobala ukuthi abantu basakwanisi ukusebenza. Lami ngiyabe ngisizwa ubuhlungu kodwa ngikubona ukuthi ngami ngizwa ubuhlungu laye omunye umuntu uzwa ubuhlungu ngoba ukusebenza ungaholi eqinisweni kunzima kakhulu uzasebenza njani. That's why kwalithola ukuthi umuntu useze i-operation engayisiyo uzothola ukuthi mbenwe ngumuntu ozithweleyo eqini ezethe esenziwa i-operation kwavalelwa isigelo phakathi ngenxa yokuthi umuntu uyabesebenza kukanti ingqondo yakhe iphandle komsebenzi awenzayo. So ukwenzithi uhulumende ngokubona kwami nga uyazifisa ngabe uhulumende uyazama ukuthi azame ukuma labantu azame ukukhulumisana lamadokotela azame ukukhulumisana labezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo olufanayo ngoba nxa sikhuluma sisithi savotelwa njengokukhuluma ngokukhuluma kwahulumende lokhona uthi wavotelwa Wavotela ngabantu bathi nje abantu bayakufa bathele. Abantu bangkhona bayahlupheka. Abantu bangkhona bayafa. Ezizathu uhulumende sizathu singkhona sithi uhulumende wavotelwa ngabantu. Abantu bakwana sesibekele besihluphile sesibekele besifa. Ah kuthi sukwehluleka kakhulu lokho.
Lo ngumnumzana Trimon Pofu esisanda ukuxoxa laye kwensukwana izedluleyo emsakazweni weStudio 7 esePlumtree. Njalo uyisiphathamandla sebandla leMDC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuchiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka. Lokhu kuza ngesikhathi ngiliphakathi kwendlala embi eyabangelwa ikungani kuhle kwezulu nyakenye. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanyelo yomombe lesisindo samakilogram alichumi 10 kg ibiza phose amadola ngamakhulu amane, $395, kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu, $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ba ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthi nonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi ngayisenza lezinto ukuthi uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi kumbe uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima siyahlupheka. Siyakhala owezithi zinawo sikhala ngendlala. Uthi uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala. Sokube kwaqansa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akha agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani. Wadukuma manzonzo kwemnotho welizwe. Sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Kambe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali. La kumnyaka kuphelile asilimanga, asizuzanga, siphelwa izifuyo, pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so, kodwa umgabo ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono. Ngo-2008 into zawoma, uTswankere wahlala phansi lo mgabo balungisa into zawoma. Kanti kathesi-ke azama ukubiza ufana lowo bakhulumisane balungise izinto.
Ukansila kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation address kule viki edalele ephalamende, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzakhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, sila mali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ithukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Khumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane, kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi, akula manzi esikotsho lapha, hhayi sithole kanzima. Sivuke ebusuku siyalayinela, asakwazi vele singayenzani. Ngani izulu liyana sibili, esithi sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekane ledubo lokusilelwa kwamanzi, njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifike amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT, yena owayengukansila kaward 23 emlume enkayi sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala lezibhedlela kungela mithi kumbe odokotela abeneleyo.
Ngayi kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje vele akula muthi akulani, ngikhuluma nje nomama incane wami olimeleyo. So uthe elimele wahamba esibhedlela akenziwa nge-treatment uphongeuthunga kuphela, ibetadine yazithengela, amaphilisi yazithengela, and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela, abantu bayafa, amaphilisi ayashota. Into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazitholi. Le nkayi kunjalo, kuyafanana izibhedlela zonke nje, abalwa amaklinikisi atholakala imithi lamaphilisi. Kulobunzima kakhulu nxa uzokuthi ahambe ebhoyilisi yamalemoni unathe amalemoni kambe yabe uzaphiliswa ngamalemoni.
Isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela?
Ye, sivelela esibhedlela kubonensi. Abantu sebephrife ukuthi kungcono baye eMbuma, kodwa lapho eMbuma amaphilisi akhona uyawabhadalela, ayathengwa lakho, kodwa-ke kaswelaswelakali, atholakale. Abazithweleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre, ufike uyehluleka ukukhululeka. So kuthiwa ahambe etheatre, etheatre laphana baza kunika i-student, umuntu ofundelayo afundele kuwe. Yinto eyenzakalayo kakhulu.
Okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lokuswelakala kwemali. Abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa?
Kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona, kodwa amawadi akhona ayabalwa nje labo abalamanzi. Thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho, ngokubana ngikhuluma nje mina. Kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi. Eziboraneni ziyabalwa zibutshwana, le mthonjeni legejwa ngabantu nje, imithombo le egejwa ngabantu, amanzi la angafunakali, la awuyingcikeza wona la yabanathayo. Ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovemba. Kuyabe kunzima, lezifuyo ziyafa. Komunye umuzi kathesi kufe izifuyo ezingu-9, umuzi oyiwo owodwa. Izifuyo zenzana yizo umuntu kade ekhangelela ukuthi zizamncedisa athenge ukudla, ahambise abantu abasesikolo, ancedise lapha lalaphana. Manje sekunobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisifela njalo.
Uke wakhuluma ngendleko zamabhasi zinjani?
Iindleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesi ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye enkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Le mali yakhona njalo ayitholakali. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, khona ngoba i-10 kg iyi-50 bond.
Emadolobheni bakhaliswa yimali ukuswelakala kwayo emabhanga. Khona ngapho enkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo?
Kunzima ngoba ngingangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente enkanye, ngingangena ezitolo enkanye ama-ecotage kabasathathi kwezinye izitolo. And la bantu bona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali nakunika i-cash sesithi half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sekumele ukuthi ufake uyi-120. Yibo ubunzima osobukhona. Yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga. Ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabula nokuyimadlana kwakho, sekuyokuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo. Kulobunzima kakhulu, ngaze uthi uyabika emapholiseni, amapholisa avela kulanto abayenzayo. Ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23. Mina nguBrenda, u-former councillor wenu, ukuthi ngiyalithanda lonke kakhulu, ngiyalikhumbula njalo. Ngiyabonga. Khona ekhetho oluzayo ngilabo, angilalahlanga.
Leyo bekuyingxoxolo unkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla se-MDCT njalo owayengukhansila kawadi 23 eMlumeni. Yebo ke, kesizwe ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Bekezelani Leya, isakhamuzi sedombodema ePlumtree. Sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu. Ubaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ngasitshela ukuthi ngeyiphi indawo yangikhona njalo ludubo bani?
Udubo esihlangana nalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane ezifana nendlovu, but ikakhulu okwakhathesi into esesikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo esezibhahile, njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulewe indlovu. Izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema, zadla izihlahla, imithelo, zangena endlini bebezikhangele nje, kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-national parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi baba-contact. In fact, 2 weeks ago, uKhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-locals ama-officials e-forest ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngibethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bezingitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma loKhansila. UKhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree eKhansila ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyiwo ababehola umumbu, wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana, but kodwa lanamhlanje lowo muntu lowo akabuyi. Inyamazana sezibhahile, sezingena emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana indlovu kuphela yini, kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Nanakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile, ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona, ezazihlala khona emabhongane, akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona, ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona. Njengoba amakhiwa seyahamba lakho kwahle kwafa, so indawo yena leyana ayisagombolezelwanga okusemthethweni. Abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane ezifana le-ompisi, inkomo seziphelile.
Sitshela okuningi ngalo okuthiwa ubulewe yindlovu lezi.
Okay, umuntu obulewe yindlovu ngumuntu ophume kula kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu eJambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingasondawo yePlumtree, kusuka konke khona le Makhulela ubuya usiza konke Madlambuzi, ubuya konke usiza ngapha eDombodema, njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town. Yikho lapha indlovu esizihlalela khona. Okutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kuveni ziyahamba, kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilanda khona le ePlumtree zisiya ePlumtree town.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu. Besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya, ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana, but imali yakhona kuyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni esikhangelane lazo nezi izinto, but uncedo lwakhona silitholi. Besicela ukuthi ngabe abomthetho nabo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume, zibambisane, zibone ukuthi singathola uncedo endaweni yenale enje, ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini, aso nyamazana ezingahlala labantu. Akula kuhlalelana labantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Bekezela Nleya, isakhamuzi seDombodema ePlumtree, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaphi.
Siyibonge uChris Gande. Wezemidlalo ke nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League, iZPC Kariba le 0 le FC Platinum 0, kwathi iyata ke yanqoba ingezi Platinum nge 1-0. I-Chicken Inn le Chapungu ke mjiki lobhanqa 1-1. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.